udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihlala siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjenje odokotela ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane njalo ephalamende sasibanelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iphalamende kuyena liviki ezilayo njalo ngethemba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabe isegudzile
uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leli gciwane awuboni kuphathisa lokho
bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo imali yakhona sebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze njalo singakhangela ubhutintunga sake saba lomkhuhlane we-cholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana isibhedlela kwakusangenika kanti njengoba lapha vele sokungasela lutho okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe etshela abantu abangaphandle kwelizwe ekamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke zi-right noma bedakho lokhu kuthiwa yikho ama-quarantine lawa asukuwabona ngoba kini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga izaba ne-quarantine ehlelifaka ipanado le empilo
yiwapha amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende
amanyathelo angangisuthisa ngekomiti yenhlalakahle e-health e-parliament nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places lakhona kungangcono sizwe ngekomiti le ihambe iyezibonela ngawabo amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities